ibizo lakho na I'm sure lekhuluma ngwalo ukuthi ngelane ngabantu abakhulele eMpopo masihlangane sonke sathi singenza sinceda abantu abakhaya abaseMpopo.
Libanceda ngani abantu eMpopo?
Sesile minyaka emibili siqale sikhangela lapho esikhulele khona eMandebele emaflatini lapha nginonkazana osengumzukulu oseNew York kuthiwa nguKaren Ngomamsikiwa. Ngiqale la siqale ngabazali esilabo ade wabangani babobaba labomama bethu bengu-17 sibanika ama-food hampers but sicinisi senza sesi-expanda lapha sifuna impopo ma inkulu sinceda ogogo sibanika ama-hampers ukudla ngoba abanye bakhona basele abantwana abaphilayo. They all get ama handouts from people. So understand then, there's also one ngapha sisebenza kuman osilako okuncanyana. Senza sithumela ekhaya sibathengela ama hampers abaningi.
Ye, ama hampers lawo abelani khona.
Yabo kulempupho ithukela vele akulanto eziningi. Sidinga into esikwazi ukuthi ukudla kwabantu abekhaya, impupho, ithukela, isinkwa lamafutha yikho siqale ngakho kodwa sigcinise sikumuntu no asikukwanise thina sisodwa sibabili sasisenza okuyi WhatsApp group lokho sokuthi straight out of Mpopoma sahlabezela ebantwini bonke sathi sifuna uncedo bonke abantu ade bebuye oledola olano olokudla sihlanganisa sibanika nje abazali bethu.
Luqhuba njani uhlelo lwenu?
Lukhula kakuhle into esesenzileyo kathesi sesifike ukuthi sincede labantwana besikole sila for ama primary schools aseMpopoma lapha ilukhanyiso mpumelelo legampu nenkulumane. Qale sibona ukuthi abantwana senzini sibanika ama-sanitary pads abantwana abangamankazana ngokuba kwazi ukuthi no ekhaya abazali abaningi badubeke ukuthi bacabange indaba ukuthi bathengele abantwana ama-sanitary pads abala badinga ukudla kwabantwana futhi nasenzeni sigcine sidinga ama-donations sathenga ama-sanitary pads uKaren uyade spearhead that issue yama-sanitary pads njengomuntu oyinkazana badistribute ama-sanitary pads ebantwaneni bonke so kathesi sile tournament ebuya mhla ka-9 October esifuna ukuthi sifocus abantwana abangabafana senze kuyi-tournament sikhume labo ngendaba zama-drugs ukuthi no they should stay away from drugs.
Kuyini okwenza ukuthi likwenze khona?
Well sibona ukuthi ekhaya indaba yama-drugs into esihlupha sibi i-crime rate siningi umsebenzi akula abantwana into abayenzayo bangaqeda isikole yikunatha lokudakwa basacabanga into eziningi. Thina sikhule eMpopoma lapha kulabo Nyathi Youth Club senza ama-different sports i-swimming ivuliwe konke soze sibone thina ukuthi abantwana basela zonke lezi zinto into asebeyenza yikudakwa kuphela siyezwa lama-teacher nje ekhuluma sibi ukuthi abantwana sebedakwa uyangena ebhawa lapha uhlala nomntwana omncane so thina njengabazali sesibona ukuthi sukukithi thina ukuthi senzeni sibona abantu abakhuleka kahle khume lapho so sibona ukuthi ibhora sibili into ehlanganisa abantu so singenza kuyi-tournament sila bantu abonke abesikole lapha sikhume labo sizabe selibe drug enforcement amapolisa ayakhuluma labo ingxenye yokunganceda ukuthi bekele ukwenza izinto zama-drugs.
Nxa umuntu efisa ukuthi axhumane lani ancedise kumele adinge bani?
Well sile WhatsApp group ekhona kuthiwa i-straight out of Mpopoma sile Facebook page zizanika ilink yakhona and also sila bantu abakhona abasekhaya silingwe ngomama Sunda inamba zakhe ngilazo wakwansi ukuthi abambe ye 077-281-2348 sile Highlanders Warfare Manager uVezigama Dlodlo uyasincedisa usekhaya inamba zakhe is 077-275-5827 kube lo Lindiwe Ndlovu la usekhaya inamba zakhe ngu 077-631-0615 uLindiwe lo Lee bafome i-Burial Society so ngoba ngenye indubeko esibone ekhaya ukuthi abantu abaningi bayabhubha lapha abala ama-funeral police land so sesiqale le-Burial Society zwele ukuthi sincedise abantu abasekhaya imali yakhona inlutshwana sibile ekhithwayo but kuyanceda sibile eMpopoma lapha okuyi-Burial Society lokhwa so iinumber zabo yizo lezo nginabantu befuna ukubakwazi ngokuthi senzane bakwanisa babathinte iinumber zonezo nginikezwa.